kuyindaba esiyizwayo ukuthi utsho njalo isifiso sethu sokuthi babe lesiqiniseko salokhu akutshoyo. Iyakhumbula ukuthi kwake kwenzakala indaba enjalo ngo-president waseRwanda, u-president Kagame, owayazisa umhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma. Kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokho esithi ngiyaphuma, kodwa kunabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi. Isifiso sethu ikhandelelo lethu yukuthi lakhonapha eZimbabwe soze sibone abantu abazenza njengeRwanda bethi hayi please sicela ungahambi, hlala ubulokhu khona. Abesehlala esithi ngicelwe ngabantu ukuthi hlale, yiyo into esithi sukuthi nga iyenzakala. Kodwa nxa yena ezikhulumele ngomlomo wakhe sizazama ukuthi simcele ukuthi abambe izwi lakhe khona lokhu akuyithileyo kube yikho lakanye.
Kodwa ukuthi lapha linalibambele kantulo yini kumbe kukanya kukhona khona?
Hayi, kuvele kukhanya kukhona okukhona, ngoba laba abantu abahamba bechumayeka ivangeli lika-2030 siyakukholwa ukuthi kababodwa kukhona lapho abathola khona intshukuntshu zokulichumayela leli vangeli. Okutsho ukuthi kusukusela namhlanje kuzabe kulabanye abazabe hamba bebhoda besithi hayi uthe siyedinga ongasikhokhela ngaphambi kwakhe, bese usithi abanye beqhubeke besithi 2030 ngevangeli lena leli. Kutsho ukuthi kukhona okufihlelwane khona induku emqubeni, kukhona okuyavela sisiya phambili. Kodwa thini khangelelo lethu ngelokhu ukuthi nxa umuntu esebekhona esihlalweni okwamahlandla amabili agcine khona lapho.
Kodwa angagcina yini kumbe vele lapha abantu babanjalo nje?
Esikubonayo yikuthi kukhona ukufihlelwana induku emqubeni, kukhona osokungenzakala lapha phambi ukuthi abanye bezwakale sithi besithi hayi akangahambi, abesesithi ngicelwe ngabantu batheni ngahambi. Sikhangelela ukuthi yena nxa esekutshilo futhi ngezwa futhi abanye abantu besithi hayi kangahambi. Ungabona sizwa abanye abantu besithi hayi kangahambi, kutho ukuthi kuvele kulohlelo olukhona olwensitha olozomba ngazo olunjalo.